So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mpalakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abane izolo kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization, sihlale silama mask.
Bakhalela umdeni wentatheli zindaba uFoster Dongozi obhubhe izolo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year.
Badanile abantu abaningi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile lokhu ngoba abantu abaningi babevakatsha besiye emakhaya.
Umongameli Donald Trump lokhu ezama ukuguqula impumela yokhetho lwemelika.
Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Zidanile intatheli zindaba abameli bakahulumende izihlobo labangani ngokubhubha kukaFoster Dongozi obeyintatheli zindaba esebenza kahle labanye bakhe kunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDongozi wake wasebenza eChronicle, Daily News, leStudio 7. Uchazwe ngabaningi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe. Umphathi ntambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko lokusakazwa kwayo, uNkosikazi Monica Mchangwa, utshele akade besesililweni sikaDongozi eHarare namhla ukuthi umuyi ube ngumuntu olunge kakhulu.
A very big loss. I mean, he was a wonderful, wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
UNkosikazi Vivian Marara Jangaja, okunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, uthi ilizwe lilahlekelwe.
Thina sasihlala laye kuma meeting achiyeneyo, and into eyodwa engiyimkhumbula ngayo ukuthi wayefuna ukuthi i-safety and security of ama journalists eZimbabwe ibe guaranteed, ama journalists ahlonitshwe. Kwesinye isikhathi siyabona futhi ukuthi wayekhuluma kakhulu ngendaba zama-working conditions ezama-journalist ukuthi kumele bebhadalwe izimali ezenza ukuthi beyenze umsebenzi wabo ngendlela enhle. So njenge-media industry silahlekelwe, not only njenge-media industry yaseZimbabwe but i-media industry mhlaba wonke, ngoba siyabona ukuthi even kwezinye indawo waye lama-positions athiyeneyo aelawo either regional or internationally.
Umnumzana Liberty Mkhululi Luphahla owe Radio Zimbabwe ulombono ofanayo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year. Ngithi thina intatheli angani umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Foster was a human being. Kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana noBra Foster emsebenzini wethu lowo entatheli. Awufosta ube mazi umuntu. Foster was so passionate about disability to an extent ukuthi he wanted even izuj itself to be occupied by abantu abadisabled. Ngikhuluma nge-executive yakhona.
Kusalungiswa amaphepha okungcwaba uDongozi obesebenzela eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubhubhe abantu abane izolo eZimbabwe wathi abedlula ikhulu 112 bahlolwe batholakala belegciwane lomkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lengxenye 12,656 asebehlolwe elizweni batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane ezilithumi 10,259 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abangamathumi amathathu lamathumi amathathu 330. Ulomqeqeshi wekolleji leJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda osebulewe yi-COVID-19 kuthi omunye njalo ulaliswe esibhedlela seGwanda. Lokhu sokukhuphile inani lalabo asebebulewe yilomkhuhlane laya kwabalithumi esabelweni seMathabeleni South. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo wekomiti elwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ekolitini le-Joshua Qabuwo Nkomo Polytechnic, Mnumzana Titha Kunda Hobe ubike ukuthi unkosikazi Vonai Jikia obhubhe ngomvulo kuliviki kutholakale ukuthi uthethwe ligciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolisiswa kwembangela yokufa kwakhe. Encwadini ebhalela abaqeqeshi labafundi baleli kolithi, uHobe uveze ukuthi omunye njalo wabaqeqeshi kuleli kolithi unkosikazi Flora Joe ulaliswe esibhedlela esikhulu seGwanda ngemva kokutholakala eligciwane le-coronavirus. Kungakho uthi abasondelane lababili laba kuzamele babhalise amabizo abo ekolitini. Omunye wabafundi ongathandanga ukuqanjwa ngebizo lakhe uthi basengozini ngaleli gciwane.
Ezama-students sisengozini yokuba si-COVID-19 positive. Silovalo njalo olokuthi sisangama ukuqhubeka ama-lectures ngo-January. As it is, bekumele abanye beku-teaching practice but abasenelisanga ngendaba ze-COVID. Ebambelele into eziningi. So sesisebunzimeni njalo sikhangeleleni lamafizi ukuthi besizitshela ukuthi unyaka uphela sesiya ku-teaching practice but siyabuyela futhi siyabhadala amafizi.
Umnumzana Nkanyiso Ncube oyisakhamuzi eGwanda wethesa uZulu umlandu wokungalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane wasewudala ukuqonga kwenani labantu abahlaseleyo lo mkhuhlane kulesi sabelo.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silamamaski endaweni ezi-crowded njalo sizame wona lawo ma-social distancing. La yona leyi i-population migration yona leyo yiyo bonani i-problem. Njalo ngibonile futhi lapho kuthiwa isimuthethile and imitation yakhona isise Eastern Cape. So abantu abasuka khona le maXhoseni mayibabo.
NgoLwesithathu ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi kulo yedwa obulela igcwane le-coronavirus kulesi sabelo njalo kwaba lo yedwa otholakale lalo. Sebedlula enkulungwane eyodwa 1320 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kula bagulayo kwamanje abedlula amakhulu amathathu 351. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi kobulawayo bakhala ngokuswelakala kwezimota zokubathwala ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. Abanye njalo bahlutshwa yikuswelakala kwezimota ezokuya emsebenzini okwenza ukuthi bahambe umango omude besiya emsebenzini. Lokhu kwenza ukuthi bephule iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elimemetheka okwethusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba ebusuku. Iningi lisithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe belinde izimota ezithwala abantu ezingekhoyo phinde likhefule ekhisimusi yisiminyeminye. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamsa Nqamoyo ngomunye wabakhala ngalolu dubo.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakatsha besiya emakhaya. So kodwa sikubonayo kathesi lapha isikho kumele kumele uhambe ngendlela yonaleyo ngoba udakula transport ya kathesi uzugonga uthola abantu. So abathola bemile kuma-cues bemelele uzugu.
Umqondisi we-Harbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi lolu daba lubhahe endaweni eziningi zeMandebeleni.
Emaphandleni kukhanya angani i-transport iyasilela njalo kwezinye indawo imfula igcwele kodwa sokungani kungcono kuleli viki kodwa vele isimo se-transport ikakhulu eMathebeleleni sibi kakhulu.
Unkomo uqhubeke ethi ukuminyana okusemabhasini lezilindweni zamabhasi kuzamemethekisa i-COVID-19.
Kuzenza COVID-19 le ibewesi ingakho ke kuqakathekile ukubona uhulumende avumele ama-private players ngokuthi labo ba-operate kodwa benanzelele ukubana bayalandela ama-procedures okuzivikela ku-COVID-19.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube yena uthi lolu dubo lubangelwa yikungamanga kuhle komnotho.
I-transport izabe sihlupa vele ngokuba umnotho kaumanga kahle nxa kungatholakala amafutha ezimoto njengalokho kusenzeka abantu behlala emalayinini kusho khona ukuthi izimoto zizabe zinlutshwane ezizakwazi ukuthi zithutha abantu
undwendwe ezilindweni zamabhasi ahlukeneyo abantu balinde izimoto zokubathwala zibasa endaweni ezehlukeneyo kodwa ziyasilela osokudale ukuba uZulu akhuthaze uhulumende ukuba avumele ezinye izimoto ezithwala abantu iCovid-19 ingakafiki ukuthi zivunyelwe ukubuyela emgwaqweni uhulumende yena ukhuthaze uZulu ukuba ahlale ndawonye enganyakazeli ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kweCovid-19 kodwa uZulu uthi uhulumende kabatholise izimoto zokubathwala emadolobheni lemakhaya ngoba kunezimoto ezathengwa nguhulumende akulangitshole yodwa eyomuthi emandebeleni ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kusenjalo eleBotswana selifake imigoqo yokuthi awusahanjwa phakathi kwehola lesikhombisa ntambama kanye lelesine ekuseni kusukela namhla kuze kuyefika mhla zintathu kuzibandlela ilizwe leli lizama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane weCovid-19 umathini ngwenya usethulela lolu daba
umongameli Mkhwetsi Masisi wakweleBotswana ubike inyathela leli ngolwesithathu ntambama kumbiko okhitshwe kumabona kude kahulumende esithi isimo seCovid-19 sesisibi kakhulu uthi ngakho ukufaka le migoqo ekuhambeni kwabantu uqakathekile njengendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19.
Government has taken a decision to impose a curfew from 7 p.m. to 4 a.m.
Ngithanda ukulazisa ukuthi uhulumende wami usethethe inyathela lokuthi kungahanjwa phakathi kwezikhathi zehola lesikhombisa ntambama kusiya kwelisine ekuseni kulinyathela lokuvikela isizwe. Inyathela leli lizaqala mhla ka-24 Mpalakazi kusiya ku-3 Zibandlela.
From the 24th December 2020 to the 3rd January 2021.
Inyathela leli liyamukelwe ngabeZimbabwe leBotswana noma nje besithi kuzaphazamisa inhlelo zabo ngesikhathi iningi lilungiselela ihambo esitheneyo ngekhefu lekhisimusi. Umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHabroni uthi linyathela elihle uze kuvimbe ukumemetheka komkhuhlane.
Pile zikhathi nezinzima bakithi ma kungayekethiswa ukhangele kakhulu ama conveniences abantu at the expense of a safety singafa siphele isizwe esimnyama owenziwe ngupresident weBotswana uMasisi mina ngibona kuyinto enhle kakhulu abantu bafuna ukutravela kuyamele basuke kusene kakhulu
kukanti unkosikazi Nomsa Ndlovu ethekelele kweleBotswana ikhefu lekhisimusi uthi imigoqo efakweyo izaphazamisa inhlelo zabo
umoya wethu usuphansi thina silande holiday ngoba sifuna ukuphuma siye phandle sifuna ukuya kumadina ntambama abanye silandele ukubona abangani bethu isikhathi esiningi abangani abakho labemini babhizi ngokunye then ntambama how do you go around awusakwanisi so kumele uhambe yelala ngabe bayenze yaqhubeka kwachayiswa ngo-9 siyazwisisa
amazwe amaningi ngasemhlubulweni wangezansi kwezwe kazi le-Africa lawo abhekane lokuqonga kwenani labantu abatholakala belegciwani le-COVID-19 osekukhathaze amazwe angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe leBotswana ukuthi sokutholakale umhlobo obukhali womkhuhlane we-COVID-19 kwele-South Africa umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi amazwe avuse inkophe ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 amazweni afana le-South Africa kanye le-United Kingdom imngcele iyala ke ivuliwe noma nje inani labantu elitholakala lomkhuhlane lo lokhe lisala liqonga eleBotswana selilabantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lambili 11,982 asebetholakale belomkhuhlane weCovid-19 kuthi abangamachumi amathathu lasiyagalombili i-38 balahlekelwe ngumphefumulo ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi ukhetho olenziwe ngolwezi lwebiwa libandla lamademokrats ngakho ke kumele kudingwe igqwetha elibizwa ngokuthi i-special counsel elizahlolisisa impumela yokhetho lolu. UTrump kukhanya efuna ukufaka esikhundleni lesi uSidney Powell owaziwa ngokusekela imicabango engaqedakaliyo kwezombangazwe lezokhetho. UPowell amanye amagqwetha akaTrump sebezame behluleka ukuguqula impumela yokhetho eWisconsin, Pennsylvania, Michigan leGeorgia owanqoba umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa esithi kumele kudingwe ngendlela zonke umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Wenza loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo kule Melika. Osanda kuphuma esikhundleni segqwetha elikhulu lelizwe eMelika, umnumzana William Barr uthi akulesizathu sokuthi kudingwe umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Abadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala kule Melika bathi uTrump kanya engafuni ukuthiya isikhundla sikamongameli loba engqotshwe nguBiden. Umnumzana Innocent Ndibali uwebandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi uTrump kumele avume ukuthi wanqotshwa nguBiden.
UPresident Trump ngumuntu ongathembekanga, njalo ngumuntu okade esesikhundleni nje ukwenzela ukuthi yena lemuli yakhe esizakale. Ngumuntu ongahloniphi umthetho, ngumuntu ongahloniphi eminye imhlobo yabantu, ikakhulu ama-Africans, abantu abamnyama. Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama elections. UPresident Trump kufuze etshelwe ukuthi isikhathi sesiphelile. Kufuze evume ukuthi waluza ngoba waluza. Wonke umuntu uyazi ukuthi uPresident Trump waluza.
Odabuka eZimbabwe njalo ohlala kule Melika, umnumzana Busani Mbusontini uthi sokuseduze ukuthi uTrump asuke esikhundleni.
Siyabona ukuthi uattack ama-state anjengabo-Pennsylvania, mhlawumbe labo-Arizona, labo-Georgia, labo-Michigan, I believe, lapho aluza khona. Kodwa hhayi, ngokubona kwami mbona ngani isikhathi sesimdlulele ngoba kesi imduli isimwele kumakhona ziwonke. Khathesi nje hhayi yena useyedwa nje, mbona ngani akulanto azayenza, akulanto abazamvumela yona. Ngibona ngani i-Congress izabala amavoti ngendlela abantu abavote ngayo ku-Electoral College. Siyazi ukuthi vele ama-results ase-endose uBiden as u-president kusukela ngo-January 2021. So silindele ukuthi sibone ukuthi mhlaka sisijika kuyakwenzakalani. Yebo, imisindo izaba khona ezenziwa nguTrump labantu bakhe khathesi nje esuke ezilandelayo. Kodwa laye ngiwabona kwenzayo njenje amaphadoni asayenza khanye ukuthi hayi umuntu osephadona ngoba umuntu osephuma laye uyakwazi ukuthi uyaphuma nje lokho okuneginingi kwenzela nje ukuthi engathini kayisuye umuntu othi eseluzile khonge uphuma esefaka umsila phakathi kwemlenze uzazama ukuthi aqonyule saqonyula kodwa uyaphuma.
Okwamanje uTrump ulisana labo kubandla lakhe leliphikisayo ngokubalwa kwamavoti ayenziwe yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela yi-Congress. Uzama ukukhuthaza abanye bakhe ukuthi balahle amavoti awezabelo acabangela ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ababona ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni ukuba uTrump asuke esikhundleni. Ulayidoku namhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sikhulume ngokubhekane labesifazana ilizwe lonke lilungiselela ikhefu lekhisimusi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili 79 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Umongameli Donald Trump seyesule amacala abantu abaningi abagoqela abangani bakhe lalabo okucatshangelwa ukuthi bababizana lelizwe leRussia ukuba angene esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2016. Bagoqela umnumzana Paul Manafort, umnumzana Roger Stone, usebele wakhe uCharles Kushner ababulala abantu mahlayana kule Iraq labanye. Abalwela amalungelo kaZulu bafuna kukhululwe omunye wabo umnumzana Nicholas Opio obotshwe ngolwesibili kwele Nigeria. Bathi ubotshelwe ukulwela amalungelo kaZulu hatshi ukuthi wephula imithetho yokuthenga lokuthengiselana imali. Ubona ngilethi umnyaka ka 2020 esese ugqiba ubulukhulu kwezomnotho lakwezombusazwe njalo inguquko uhulumende athi useyethulile ibuvili bana ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usendekele emhlanga we Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebandla lezano PF eMathebeleland North umnumzana Philip Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla le MDC Alliance umnumzana Solani njemnyama moyo
ngasikhuluma Christmas Day angibona umehluko we Christmas lama days from 2019 ufike lesi skathi ngibala wonke ama days ukuthi abantu kuke kwabangcono yini kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini akulanto enhle ngikhona lapha nje kathesi ngokobulawayo engibona lapha ngiyasibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayindlela omunye ubengitshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka i-$80 phekwana luba kuthiwa i-$30
nibandla lakho le-MDC kunengini ebelingakwenzela abantu kube ngcono
nasinanzelela ibandla le-MDC alaye kungaba le nto enhle kakhulu ikhononi ngakhuphuka ngoba onemali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi i-business yakhe indlu yakhe lapho yakhe khona so ngilethemba lokuthi uhulumende we-MDC alliance okhekelwa ngobaba u-Evokwetini esengishamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu omunye lo munye engasebenza ngesivumelwane semali omele eyisebenzele ikakhulu ilizwe ave ungananzelela umayiningi kinto imali kakhulu kodwa imali konke ayiyebantwini kugcwele i-corruption izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-dumps ngabathengi basitshela ngama-sanctions while ibaba ezizinto zibe zoyenzela ukuthi bakhone ukuja kahle so ngithi uhulumende lo okababa mnakakwa khona even ukuqoda eyakwenzela amakhampani avalile ama-mines akhoni okusebenza kahle abasebenzi kabala lutho njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakulalutho olungcono ngizwe bekhuluma ngebonus abantu abatholanga ama-bonus kunzima kakhulu
Nomzana Gawule uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono
ngabantu abaphukayo nje ukuba konke la kuyavunyelwa abantu abaziphilayo ezithandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi oqala ngani ukuthi babe bafundile ku-America babo athi bebabawathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda labo ethi bathakhona but ufundane ithandekile ne-MDC Alliance ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance ivele ngaphi ivele okungekho emthethweni oqondileyo okonke khona okokwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi i-corruption izalele kwesabeka abe bayavuma ukuthi ilizwe lelingele kushotshe asikhangeleli phambili bangabebe-rida on ama-sanctions bebecele ukuthi ama-sanctions abekhona bona ukuthi ilizwe lihlale lihlekuzimeni kanti ikorona le kade siyiphakathi kwayo ungakhangela sandekile ezinezibetsholotsho umnyaka loso zokufana neminye iminyaka ngomumo wekorona ngoba abantu bakithi abaningi base-south africa ngale labo abasebenza khona
kodwa kuyini uhulumende asekufezile
umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo umnyaka owestekileyo ngomumo wekorona ikorona kanye zonga izanupief ikorona yavela khona lemakhiweni emakhiweni kubo-china lapho yavela khona ikorona ikorona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva ulutshwane okwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibe namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izinto zonke zibazalele ukuthi alwasenze lokho izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga le mali kade vele singalayo kodwa kulutshwane okwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe ngurhulumende ye-ZANU-P F nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona silithandekile esingazibala lapha lalaphayana
ungasigqibela uhlelo umnumzana Moyo
simple ukuthi izanu yenzeni uhulumende kamnaka uyenzeni bacatsha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucatsha nangababuza i-15 billion ingabi nangababiza ubuza imali yecorona sijabule ngayo ukukhuluma sithi ngigwaqa amadamu emgwaqa sikhulume ngayo ngamaphotholo ukuthi nxa ulenhlanyelo ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesabisa imoto zethu sezifila ukuhambeki mama sithandekile mina ngumayinini uStembo uminisa umayini ubizwe ukuthi ezefakaza ukuthi wayi amamayini imigodi dilika abantu basile wayetshela ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli i-corruption ekhona babotshwa ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele.
Ngokwengxoxo phakathi kwamnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF eMathebeleni North endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleni South kubandla leMTC Alliance umnumzana Solani nje emnyama moyo bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusasa lusuku lwekhisimusi abanye abantu bathi bazakholisa lezihlobo labangane kube labanye njalo abathi luyafana nje lensuku zonke ake sizwe abanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp yethu.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Mina igama nguPaul Ndodana Ndlovu umfana wale eFlapuzi kokozwa kwamahlaba ayithole kwathi kumoji yampondo kumavula kuvaliwe ngisithi linjani basakazi bomsakazi wodumo ngisithi yepi 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 Christmas ngidifisele Christmas omuhle basakazi bomsakazi wodumo nje wasesiphetha nje unyaka mina ngokuhlala ngidlala lana eSouth Africa eGoli angikwazanga ukuhamba ekhaya ngenxa yemthetho ethile nje COVID-19 lokuba i-traffic e-border post inkulu kakhulu kodwa ngisithi ekhaya eFlapuzi wanezimishini mama labantwana bonke abasekhaya indifisela ukhisimusi omuhle ludle kahle ukhisimusi silane emthandazweni silane kukho konke lakhonokho kuncane sikuthumeleyo abanye akusaphumelelanga ukufika ngezizathu ezithile njengoba nje sitsho nje ukuthi uhamba kwalo nyaka kuba nzima kodwa hhayi sithi kuzolunga sithi lidle kahle sithi happy 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 Christmas Zimbabwe. Ngiyabonga basakazi bomsakazi wodumo igama uPhondo Ndodana Ndlovu umfana wali ngithi shelelelelele.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Mina igama lami nguAdolf Shaba. Ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu eliwenzile kulo nyaka obunzima kakhulu umnyaka wecorona obungelula kodwa likwazile ukuhlala lesiphi izindaba. Mina ngithanda ukuthi Merry Christmas ezihlobeni zami lapho kuzalwa khona umama ePlan 3 eDombodema. Kuzo zonke izihlobo hayi ngoba ngeke ngize bagaphe amagama baningi kakhulu. Ngiphinde ngithi Merry Christmas lapho ekhaya kithile eMberengwa komataruse lapho kuzalwa koShaba lapho engizalwa khona ngithi Merry Christmas kuzo zonke izihlobo zami lakho njalo ke zeqambe wonke ngamagama ngoba yeyi ngingazibizela izitha ngokuthi abanye zoqamba abanye ngithiya abanye. Siyabonga kakhulu sibonga ukusiphatha kwenu okuhle.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Emsakazweni linjani igama lami umsomechisa mlilo ngobulawayo uNkulumane. Ngithanda ukuthi ikhisimusi enhle kumama onzalayo aphana eChabalala usithengisiwe moyo engakhohlwa unkosikazi wami lo mfana wami umthanda kakhulu uvusiswa mlilo ngithi ikhisimusi enhle mfana wami ngiyakuthanda. Ngiyeqe khona le ngiyeGoli lapho kulabodadewethu abathi usonene imlilo kanye losteni awungelithanda abodadewethu kisimusenhle kini ngakhohla abafana bami abantu pilot uThemba unqoli mkani lonke ngiyalithanda abafana bami ngakhohlwa njalo abangani bami wonke abangaziyo ikakhulu abalandeli beboso. Ngithi ngomnyaka ozayo kumele siyithathe inkezo noma kanjani. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho wekhisimusi khona manje ubingelela izihlobo labangane. Singakehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo eZimbabwe. Bakhalela umndeni wentatheli ezindaba uFuza Dongozi obhubhe izolo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lekisa ngokhiphi Stube ngisithi libe lekhisimusi enhle.